kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 11 kuLwezi 2022. Igama lami ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kusukela mhla ka 1 ngomfalakazi abachayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo ama commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni ama toll fees e Beit Bridge ngamadola emelika kuphela kumbe ngama rands. Ibandla le-TCCC lithi ilunga lalo umnumzana Godfrey Sithole uzahlolwa ngodokotela ngemva kokuhlala ejele okwenyanga phose ezinhlanu. Kule qula le-Commonwealth elizafika eHarare ngempelasonto lilanda ukuyahlaziya umumo oselizweni ukuze kubonakale ukuthi iZimbabwe ingavunyelwa na ukubuyela kulumanyano njalo ibe lilunga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi kusukela mhla ka 1 ngenyanga ezayo abachayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo kumbe ama commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni eyama toll fees e Beit Bridge ngamadola emelika kuphela kumbe ngama rands ase South Africa. Umthetho lo wethulwe kugwalo lwe government gazette namuhla. Ngokubika kwenkundla ye The News Hawks, abanye bathi lokhu kutshengisa sobala ukuthi uhulumende laye kasalifuni idola leZimbabwe ngoba lingasathengi lutho. Ibandla le-TCCC lithi ilunga lalo umnumzana Godfrey Sithole ongumeli wesitungwiza North edale le-Parlamente uzahlolwa ngodokotela ukuthi impila kahle yakhe ilungile na ngemva kokuhlala ejele le-Chikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Usithole ukhululwe inkantolo kamantshi izolo kulandela ukubotshwa kwakhe ngonhlangula ndawonye lamanye amalunga e-TCCC alitshumi lanhlanu 15 agoqela omeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Sikhala beseteswa icala lokuphehla udlakela enyathime. Umantshi umkhulule ngebheyili yenkulungwane zamadola eZimbabwe ezingamakhulu amathathu 300,000 Zimbabwean dollars. Wamxwayisa njalo ukuthi ayezibika emapholiseni kanye ngeviki aphinde aphe umthethwandaba ipasipoti yakhe. Umnumzana Sithole uhlangabezwe ngabasekeli be-TCCC abanengi ekade behlabela bejabulela ukukhululwa kwakhe ntambama izolo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalosi Siziba.
Izolo besekurubi Maximum Prison samukela ke uGodfrey Sithole our honorable wedale leparlamente eshitukwitsa ngemva kokuba nephiwe bewu i-magistrate court kuyinto ke esincede kakhulu ke ikakhulu ke ukubana ke ethole elungele labo ngenxa yokubana imuli lathi esebenza la kuba nzima ukubana umsebenzi uhambe kakhulu emulini enxa omunye wena ebotshwe ikakhulu ebotshelwe ke into ke engekho ke sobala ukubana icala alenzayo yiliphi. It was pure political persecution and ukubana ehlanganiswe kanye lemuli yakhe after 156 days entilongweni asonto ke elula enjalo ke into ke esibona ngani ufanele ilungiswe ikakhulu sesilanda ke ukhetho.
Emzimbeni uthi uphile kuhle yini usithole lani ngxali mkhangele njengoba ehlale isikhathi eside kangaka entolongweni.
Ye indaba ke yesimo sakhe inkinga ikoke namhla ekufanele ehambe ke ukuyahlolwa ngabo dokotela ngenxa yokubana ke echikurubi kulobunzima ke ebebukhuluma mayelana lokuhlala ababe yikho khona ikakhulu indaba yokubana kulesambuso esisodwa for abantu abaningi njalo ke indaba yokusetshenziswa ke kwezambuzi zakudala esebenzisa amabhakede kuya affecta ke umumo in terms of health situation ezibotshwa. Number 2 indaba yokubana ke kuyaswelakala imithi sonxabela ezinkinga into etholakalayo kakhulu iparacetamol eyayenza ukuthi kube nzima ke ukubana bekeep up with the difficult health conditions. So kuyinto ke esibona ngani nxa engahamba namhla kumadokotela sibekwazi ukubana ke sizobani kufanele kuyenzwe ngenxa yokubana isimo sakhe lesimo sama-prisoners eZimbabwe jikelele siyisimo esiyiproblem. Yikho thina sikhuluma ngendaba yokubana kufanele kulungiswe ukubana ke abantu asemajele asitsho ukuthi bafanele bekhulule kodwa kufanele ukubana ke bephile ke under ama-conditions ke ahlonipha ke ubuntu and their dignity babo. So yinto esibona ngani fanele ilungiswe ke uhulumende ke obuyayo sisiya phambili.
Udaba lwabosikhala labanye bakhe laba balokhe bevalelwe lithi ningalo njengebandla?
Yeah, of course kathesi ke ama lawyer ethu akhangele indaba yokubana ke bingenziwa njani ukubana ke usikhala labanye abayi 15 bethole ukukhuluka kakhulu kathesi ukubana sokule change circumstances. Ayo the basis around which emthethweni fanele behambe bebuyeleke emajustice court le high court kubana be-applyele ukubana bethole ama-bails khangelela ukubana ke ama-application lawa ke azaba lusizo ukubana honorable sikhala le nyatsime 15 bethole ke ama-bail behlanganiswe lezimuli zabo njalo sikwanise ukuqhubekela phambili ngenxa yokubana indaba ye-abuse of the judicial nezanu PF ukubana kuphesekithwa ama-political prisoners. UGodfrey Sithole njoba limzwile is very fortified. Is very clear kubana uyaphambili njalo ufanele siqhubekele phambili. Ngenxa yokubana ke yes kulobunzima but that is the nature of our revolution. The democratic struggle ilobunzima but it is around that particular engagement. Lama program esoyenza kubana ke ilizwe likhulule. So is prepared to forge ahead yikho lizwe even honorable sikhala ekhuluma labanye ke ecourt kubana ke ye ekugcineni kwakho konke ilizwe liyathola inguquko. That's why we're in this struggle ukubana ke kube le nguquko njalo thina nxa sesihulumende sibekwazi ukubana we have to treat even laba abaphikisana lathi according to ama-details omthetho hayikhona ukubana ke umuntu kufanele ke echayo on the basis yokubana ulokungazwanani or lokuphikisana le mbono kahulumende.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kulequla le-Commonwealth elizafika eHarare ngempelasonto lilanda ukuyahlaziya umumo oselizweni ukuze kubonakale ukuthi eZimbabwe selingavunyelwa na ukubuyela kulumanyano libe lilunga. I-Commonwealth ngumanyano ohlanganisa eleBhilithane kanye lamazwe ake abuswa yileli lizwe. Ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe olwe-Foreign Affairs luthi iqula leli linxuswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. IZimbabwe yakhitshwa ku-Commonwealth ngumuyi umnumzana Robert Mugabe ngo-2003 ngemva kokuxabana leBhilithane imethesa icala lokwephula amalungelo oluntu kanye lokuqilibezela kukhetho. Ngokunjalo iqula leli likhangelelwe ukukhangela okunengi okuphathelane lendaba zamalungelo kaZulu. Sixoxele ngcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ye iqiniso ukuthi icula leli lakuhambelani nezijeziso ezezidera eze-EU le-America kuthiyeni kodwa ngiza kuthiwa khona kulamanye ama-conditions esawaniwa ukuthi kiwasuthise abekwazi ukuthi ukuphuma esakwenza ku-Commonwealth asikhethwanga nxa kumbekhanto zasezaphuyisa uthi zakhuza umsitho kulapha kodwa upresident Mugabe emuyi nguye owakhala lawaphuma futhi kuthi engenye izimele zakhona amakhonisi akhona angathi angconywana hhayi andiboni ngathi nxa kuyukuthi bafuna ukubona ukuthi sekuguqukeni angiboni ukuthi kulolu sekuguqukele ngathi sikhangela nje upresident Mnangagwa angiboni ukuthi kulento ayijijileyo engenze ukuthi sijabulele ukubuyela kumanyano ekhomonwealth.
Udaba olwaluhlupha kakhulu babangwenya ngolokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa uhulumende uthi asehlonitshwa amalungelo kanti le mithetho iyalandelwa ngemfanelo.
Iqiniso ukuthi nxa kuthiwa kukhulunywa ngamalungelo loluntu, lesi yisikhathi esihle esiqondileyo ngoba singathi sikhangele ithithi kule mithetho eminingi esiguquliweyo eyinye ehambelana lokhetho. Ehambelana le-information imithi esisenza ngathi vele sesikhenhe sesibuyele ekuqaliseni laphana sithoyimizamo yerobati Mugabe iindoda ezinyisezinini manzonzo nxa abantu laba ababuyayo njengabantu abaqonda neziqiniso bazakhangela imithetho yakhona ukuthi imithetho yakhona isiguqile yini kunje sikhuluma nje umnumzane Job Sikhala okhejele ukuthi ekunyanga ezinenye icala lakhona alikhulunywa yini. Yikho khona ukuthi kutshiwo ukuthi nxa kungasalungisekanga ukuthi uZulu ukhululekile ube ukhuluma akufunayo abanye bayatshaya osenita just tofa ngale kwematoko hatshi mfowethu akula nto eguqukileyo kukhanya sokubili.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukwele Egypt emhlanganweni wokudinga amacebo okulwisana lokuguquka komkhathi o-United Nations Climate Conference obizwa njalo ngokuthi COP27. Umongameli Biden ukhangelelwe ukwethula amazwi echasisa ngamanyathelo asethethwe ilizwe lakhe ukulwisana lesikhudumezi esibangelwa yikuguquka komkhathi. Umhlangano lo ungenwa zinkokheli zamazwe omhlaba ezithiyeneyo. Kusenjalo lokhe kungakacaci kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobe kukhetho lokudinga amalunga ePhalamende eMelika ngoba amavoti alokhe esabalwa. Kulabe Zimbabwe abedlula ichumi ababotshelwe ukuba seSouth Africa ngokungekho emthethweni namuhla ngesikhathi besiya emhlanganweni wokuhlomisa ngolwazi lokusungula amabhizimusi izizalwane zaseZimbabwe ezizabuyiselwa ekhaya ngomnyaka ozayo ngemva kokwesulwa kwamaphemithi aso. Intatheli zindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo uyalandisa.
Umhlangano lo uqhutshelwe eJohannesburg njalo ubizwe inhlanganiso ebona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi ezizalwane zezokazi le-Africa, e-African Development Consortium. Ababotshiweyo ngabanye balabo abazadudulwa kwele-South Africa babuyiselwe eZimbabwe ekupheleni kohlelo lweZimbabwe Special Permits ekupheleni kukaNhlangula omnyaka ozayo. Njalo ke bebesiyadinga ulwazi mayelana amabhizimusi abangawavula nxa sebebuyele ekhaya. Izikhulumi ebesemhlanganweni lo zithe kuqakathekile ukuthi labo abazaphelelwa imisebenzi kwele South Africa bathole ulwazi oluzawaphathisa ekutholeni indlela zokuziphilisa nxa sebebuyele eZimbabwe njengoba imisebenzi ingekho. Elinye lamacebo akhandwe kulomhlangano yikuthi abazabuyela ekhaya laba babhalisa amagama abo kanye lamabhizimusi abafuna ukuyasiphilisa ngawo afana lokulima, ezokwenjiwa, ezokupheka, ezokulungisa imota lokunye okuchiyeneyo. Ngemva kokubhalisa bazasungula uhlelo lokubapha amakhono okusungula lokuthuthukisa amabhizimusi abo abayabe bewakhethile. Kulumhlangano kuhle kwasungulwa inhlanganiso ezamabhizimusi egoqela izizalwane zakwele South Africa lezaseZimbabwe eZimSA Business Facilitation Forum. Okhokela inhlanganiso usikhuca mfundo Danisa Baloyi laye okhulume kulumhlangano uthe intuthuko ngeke bekhona nxa kusekhona ubadlululwano.
The idea is to combine the two and put an effort in ukuthi sisebenze sonke, and to me is something overdue.
Usomabhizimusi weZimbabwe njalo esikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi inhlanganiso le ebunjiweyo izasiza labo abafuna ukubuyela ekhaya ukuzwisisa amathuba amabhizimusi akhona eZimbabwe uhlangothi zomnotho esijeneyo. Isiphathamandla se-African Development Consortium umnumzana Buthulezo Nyathi uthi bona njengenhlanganiso ebizela umhlangano indima yabo sebedlalile, ngakho uthi ingqobe sezukuzalwane zeZimbabwe ezabuyela ekhaya ukuthi zisukume zibhalise ukuze zilolongwe zilolelwa ikusasa lazo eZimbabwe.
Kubalulekile ukuthi abantu befike bebe nento yokwenza, ngoba uma bengenamsebenzi bengela nto yokwenza kuzoyenza ukuthi bephinde bebuye back.
Isiphathamandla sogada lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Yusuf Simons obekhona la kulomhlangano wenqabile ukuphendula imibuzo yabeZimbabwe esithi udaba lokubuyela kwabo ekhaya lusasenkantolo, ngakho kunzima ukuphawula. Le yinto engajabulisanga umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Qabotha Mabena.
Akusiphathanga kuhle lokho, ngoba besicabanga ukuthi siyathi sisuka lapha sikwazi siyazisa abantu ukuthi hayi, nxa u-applyela i-waiver wenza kanje, nxa kumbe i-work waiver kumbe i-business waiver.
Iziphathamandla ze-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa lazo bezikhona kulo mhlangano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele South Korea umnumzana Yoon Suk-yeol uthi imizamo yokuguqula isimo esisezwekazi lase-Asia eqhutshwa kungela kuvumelana phakathi kwamazwe omhlaba ngeke iphumelele. Umdlali waseSenegal olodumo uSadio Mane ubikwa ezaphatheka emdlalweni yeFIFA Soccer World Cup edlalela ilizwe lakhe kwele Qatar lanxa nje elimele. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngokukhululwa komeli weshitunguiza North edale lephalamende umnumzana Godfrey Sithole olilunga lebandla le-Triple C. USithole ukhululwe izolo ngemva kokuvalelwa eChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Sizalipha njalo impumela yokhetho lwaseMelika. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana ngaphandle komthetho sebethwele nzima kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokudalwa kwamacala kuleli lizwe. Umkhankaso lo uza ngesikhathi abanengi sebelungiselela ukubuyela emakhaya belanda ikhefu lekhisimusi. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umkhankaso lo osungulwe okusemthethweni mhlaka 1 lwezi uzabona amapholisa amaningi emgwaqweni endaweni esijeneyo kule Botswana kuze kuyefika isikhathi sekhisimusi. Lesi kuvame ukuba isikhathi esibona abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana ngekho emthethweni bengahamba-hambi emphakathini. Usikhomishini wamapholisa kule Botswana umzana Phemelo Ramorokwane uthi umkhankaso wenziwa minyaka yonke sekulanda ikhefu lekhisimusi uqakathekile ukulwisana lokudalwa kwamacala.
Sonke kumele sibambane ukulwisana ukulwisana lokudalwa kwamacala ikakhulu endaweni ebubirwa okulamasele esifuyo okucatshangelwa ukuthi angena evele emazweni angamakhelwane.
Abezimbabwe abafana lomnumzana Mkhululi Moyo bathi ngesikhathi kulo mkhankaso wokulwisana lamacala kuba nzima kwabanye bakhe ukuhambahamba emphakathini. Amapholisa agcwele indawo zonke bemisa lezi moto ikakhulu ezikaZulu okuphazamisa inhlelo zokuhambahamba kwabanye lamaphepha okuhlala kwele Botswana.
Hey, so ngantwa kulo kuba lovile bani sisizama nesibone nje amapholisa nje yonke indawo njengobana vele sesiqalisile ukukubona. Besike saxoxa nje ngixukhuluma labanye abafowethu lapha ngendaba yangikhona. Hayi no, izindaba ezingantwa kazinathisi manzi, izindaba ezingazinhle empilweni ikakhulu ebantwini bakithi abangela amaphepha aqondileyo. Sesikhangela isikhathi zokuthi manje sesilanda uKhisimusi phela lapha sesisebenzela ukuthi abantu sithole okuncane siye emakhaya.
Iningi labe eZimbabwe liphila imisebenzi yezandla okwaziwa kakhulu ngokuthi ama-peace jobs, okusho ukuthi kumele babe behamba-hamba bengena ezindlini. Omunye weZimbabwe ohlala eGaborone umzana Dumezwe Ncube uthi isikhathi somkhankaso wokulwisana lokudalwa kwamacala sinzima kuningi elingelamvumo yokuba seBotswana.
Ya, okwamanje isikhathi esinzima for abantu basekhaya. For amalanga angu-60 kuzokuyewela iChristmas izidlulile ngali. Amapholisa walapha eBotswana babe bepatrola ngendlela ezingathambanga. Iningi labo liyandisa kuma nje kuma-bus stop.
Abanye abantu ababhekane lodubo lokuya eZimbabwe esikhathi sekhefu leKhisimusi abahlala kwele South Africa. Umnumzana Nqabuthu Mabhena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi imikhankaso ecina idinga abangekho eBotswana ongekho emthethweni kayiqondanga.
Siyakwazi ukuthi ukungena elizweni ungelamaphepha aqondileyo yokwephula umthetho, kodwa lokho kumele kuqathaniswe lalokho kwenza ukuthi abantu basuke emazweni nabo ikakhulu elizweni laseZimbabwe.
Sekuyinjayelo eleBotswana libuyisela emuva phose inkulungwane ezimbili zabeZimbabwe abangena kuleli lizwe okungekho emthethweni, kodwa iningi liyaphindela kweleBotswana masinya. Osekudala ukuthi amalunga edale lephalamende kweleBotswana bachothoze inyathela leli ukuthi liyize. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Mafitshane balaleli, ke sivale imbiko elifake ekhasini lethu leFacebook liphawula phezu kodaba lwequla leCommonwealth elizafika eZimbabwe ngalimpela sonto lilanda ukuzehlaziya umumo ukuze kubonakale ukuthi iZimbabwe isiwahlonipha inamalungelo ukuze ivuyiselwe kuCommonwealth. Silombiko ka talenti slasha eloba laphana ku Facebook uthi kuzomele bafike kontutu ziyathunqa bazobona orovayi. Miracle Vengwane uthi wena ababuze thina sibatshele. Helen Lee and Davis uthi wena I'm sure bazohlala endlini kamnangakwa. Kuzoba lo Nothando Mandlondlovu uthi ababuyele lapho abavela khona, abalasizo abangasisiza ngalo labo labo. March out.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven so
poke. Kuhlelo was a Friday lamhlanje silomculi wakobulawayo uPerfect Thando lwenkosi Sibanda. Owazakala ngegama lakhe kwezomculo elithi Ofate ocula umdumo wehip hop. Kubika uEzra Shisa Sibanda.
So fight.
Rats got their sauce in it.
Fire, fire, fire.
Umoya kulezi nsuku we-hip hop siculwana ngabe sintwana u-Ofate intombazana ethe ngeke isalele.
Ngineminyaka engu-31 ngihlala eNkulumane, ngafunda eMaranatha nasempandeni. Then for my tertiary education I managed to uthola i-scholarship sokuthi ngiyefunda e-Algeria where I got my masters in food microbiology and toxicology.
Ofate, Rabin at the building. Shout out to Psychotech, the 20, forever new conscious music. Ya dig? Yeah.
What?
Listen.
Look, I've known loneliness and pain since I was 10 years old. The monsters that I'm a bit, the only thing that get depression and fear. I've been left crying myself to sleep from countless nights.
Oh, was I'm cool out and I don't go so angry and I'm jealous of 10.
Hawu cula ngiqale ngena ku form 1. Ah ngesikhathi lesi mbendabo 12 13 kona pa. So besihlabela labangani bami o singafunda ingoma sifike sizotshengisana ukuthi we king is so wahle wangenza kathanda ukwenza music.
I'm gonna bloom when the time's right. I'm like a flower and I told ya. I'm gonna take my time, yeah.
Ekukhuleni kwakhe u perfect. Uthi bethanda ukulalela abaculi abachiyeneyo.
Kule ngilalela amajanra amaningi kahlukeneyo. O-gospel, o-hip-hop, oni, o-mbakanga, i-reggae, yonke.
Myself, I'm cool and calm, I wait for time. I'm never gonna rush, yeah. Cause if I rush, I'll crush, yeah. I'm gonna bloom when the time's right. I'm like a flower and I told ya. I'm gonna take my time, yeah. I'ma bloom in my own time.
Singakehlukani, akusitshele ukuthi usebenze lobani kwezomculo, njalo abalaleli bengakuthola ngapi.
Ngiyasebenza lo Tag. Oh, Red B, oh, Adam Rizla, I'm a producer, Osia, oh, Cheesy Beats. I have a name. Ya konsuku nthola kuma social media platforms. Onke under ibizo Thando Ufe, THANDO underscore AUFAIT.
E hip hop, umdumo othakazelelwa ngontanga, yikho nje uperfect, ewupheka kanje. Nguye phela u-Offert basikhwetiselayo kuhlelo woza woza Friday namhlanje. Libe nempela sonto emnandi. Igama langu Ezra Jesus Banda.
Perfecta thando lenkosi Spanda osibiza njalo ngo Ofeta ehlabela kamnandi esiqhibela uhlelo lwethu siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi kusukela mhla ka 1 ngenyanga ezayo abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo kumbe ama commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni yama-toll fees e-Bed Bridge ngamadola emelika kuphela lama-rands. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Godfrey Sithole uzahlolwa ngodokotela. kwanele olivalelisayo untunga milinko mo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lila